isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu mubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osekusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi #thisflag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye la kwele Switzerland ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela ukuncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezijeziso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Alawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakule Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi term elithiwa mega deal lisetshenziswe kanengi kusukela ezikhathini zika Robert Mugabe esenze i-term leli elithiwa mega deal, kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngikubona. Siyababona sibili besayina ama-deals kodwa asikaboni ukuthi ama-deals angikhona alengu ngokuquwa bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akunamsebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megatools kaatho lutho kawasebenzi.
Kodwa ke ngokutho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond lemtshina yokulima akusizokunceda khonokho engakuthola.
Uthube ukuthi umungameli uke waboda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protests, abantu bayaprotest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protests anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona kathesi. So inkulumo nje le ndlela ezokuthi umungameli abhode efakatshela abagadi bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, yabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum?
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga baseEurope, angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangela isizwe zawabona ukuthi amazwe lawo ngala lutho bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan labo Kazakhstan labo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engayi lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini weNketha 6 bekunemota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi seNketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha eNketha akula shop esele isebe, njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi, njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imitshova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imithova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasekwazi lokuthiza ngobani ukuthi siqalisela ngathi asikwazi. Ema-shops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda ngoba unalutho, konke amaglasi vele afine, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi nokuthi sibone kumbe amapolisa siye sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi. Abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bhebhe, ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo, uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwakoTM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi emalokishini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisele abantu. So yathi sikwenze ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ibesuphi ukutholakala angokuthi nxa kunemoto yakwade uhamba. So ama-shop abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona ose-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi uzofike phambili bekusiba nzima. So yiwo ama-shop abevuliwe ndawo esingiwabonileyo u-TM. Yo abenganavulelwa abantu kodwa ke lapho abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba kureyitiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona apha emashopu akhona wavele akula lutho kwareyitwa abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane unkosikazi sisaseNkosi Dube uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhlumumo kuthule sibina kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela le mchova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashops wonke aluthiwa kula lutho emashopu ukuthi bayakwanisa ukuthi bathenge ngapho ukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile akula ziphithiphithi ezikhulu.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokijini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhlaka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebetshengisela emigwaqweni koBulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okokuqala ngakalansole nje ukuthi abantu basuke babangasaziphathi bese belutha amanye amashops abafowabo abadaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelela ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyese bala owesingathi ngesilungu ama-press statement ashitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-internet. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona koBulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu ezingathi bavala into ezingathi ngesilungu i-WhatsApp bevala into ezinjengeFacebook, bekuyisikhathi lapha bese besehlisa khona amasosha belisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphitshiya kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu usebenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuya kuthi into encane njengelungelo lwento ezinjenge-information ukuthi abekwazi okwenzakalayo ngelizwe lakhe kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga for ubukhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu baganunwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ikuthi izanu yona ngwayo sikumelele khona lokhu. Izanu kayikazwelo, abantu bezanu kabalaleli njalo abantu bezanu kabala nembeza ungakhali into abazenzayo. Yethu sikumelele kwikho esikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Khaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abazithathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona zabaningi asilazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uZulu
enye engakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesi esiqalile njalo asayitini iyaphambili enye engakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithanda nenini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadala aso afaka unembeza sesiqalile into yethu asibiyele emuva asekele udlame ubusela singajojile abanye abantu siyaphambili into leyi sisuka lapha ngeviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibiyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu.
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo. Okubanzi ngalolu daba lizakuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo loNgulube. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakwele Bhilithane ngokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abaningi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Kude esibhedlela balutshwana bongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekuthe iningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlile ukuthi adelive loko fanele asenzele khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamisa ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umqoqo wenhlelo zebandla lezapho ezansi emandebeleni umnumzana Austin Swanda.
Ungeza kukhweze ifiyweli evelisehlula kathesi ukuthi itholakale evelisehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungela ndasayide angithi bephila nzima kulele lakithi emandebeleni siphila ngokutsheketsha and okutsheketsha kwakhona sokuzima pho sithenge ngani ifiyweli yakhona leyo sengengani ukudla khona sokukhwele kangaka hayibo izantu kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume
umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo
indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khona ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele silalo
osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu kuqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni
ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zilunge akukhona okwe-3 days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asisafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizweni litshintshe kube kahle
abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kubunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala isigulane i-ambulance yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu kobulawayo ngoba ingelamafutha ezimota amapholisa aqhubekela phambili elinde amagalaji njalo agcwele idolobho lonke loba nje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esakhezwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela umathisa amathayimota ngomlilo ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-tripartite negotiating forum. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region.
Asila communication from here to office ngoba thina we're just a region. So siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani. So leyo information up to now asilayo, kodwa ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele behlane lawo. So kwangathi esihloko sa-West i-hobbing ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwekulenjini lokhu kuze sithole i-update. Kathi esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani. So yi-challenge esilayo kakhulu.
Libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo?
Ukuzozwile kodwa sibe sikhangele ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa yi-tripartite negotiating forum. Ingenisa uhulumende, ingenisa abaqathi emkhozi, ingenise isisebenzi i-labour. Besikhangele ukuthi uhulumende ngawubiza inkundla nalana ngesikhathi esesinje kwakhulunyiswa nabonani kuya ngayo. So nxa leyo nkundla ingakabizwa kuzananelwa ukuthi thina up to now sizitshele ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho. So ngokunjalo kufanele ukuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho, kodwa i-message sibile ukuhamba ihambile lohlobo lokuthi silo hulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanjele nkani engancediyo kodwa buyabhode ngalefutethi hhayi inifisa abantu bakhulumisane. Kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokukhona into ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane. Yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela ne-update etsha ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswana.
Ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC?
Kwele okuyiqiniso akwazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalo samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezilungisiswe umkhono muvuselelwe indaba leyo kusiba kwemali ilungiswe ibond not ihambe. Kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani kulapho kwabuya khona lindaba yokuthi sokukhweza amafutha abantu besilwa lokuya emsebenzini ngasokukhweza amafutha imijova yakhwela abantu basezebhatha ama-titles kwahle kwenza ukuthi kube le-reaction esalihlekenza amasinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile. So esingakutsho ukuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga usesiphendula ukukhweza amafutha ikhweza ukuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region, obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni.
Yilapho lokhu sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashofu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BF esiyenzile. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu basebenza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusho nto enhle yena leyo, and ayisoze igcine i-achieve yena le nto ebifuna uku-achieve. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela sesiyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako, ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusuka khona lapho esizehlukana khona, kodwa ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani lothiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi okokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangkhona zizincane ibhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate minister wayengekho mbe waseku-10 mbe wayesethabe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umchova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umchova athini?
Mnumzana Bekilizwe Ndlovu, nanto ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi onabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye, siye lakubantu abakhe. Uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesiye kuleli banga ukuthi kukhithwa amasotha, abantu bagijima bakana namasotha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwi bona bodwa bethathela nezinto, ama-businessmen nezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza olwa labo uhulumende, olwa labo umnankagwa loTshiwenga. So uTshiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo-6:30 ekuseni. Okwamanje ke sengilitshiya ku-Studio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.